Well, they do a lot of testing in the White House. They test everybody, including me, but they test everybody. And something happened.
The White House, bayahlola abantu, okugoqela mina. Kwenzakala nje ngawubamba lomkhuhlane, kodwa angilankinga lamamaski. Ngitshela abantu ukuthi bawagqoke. Kulempiko ephumileyo ekhomba ukuthi abantu abagqoka amamaski abayisilinganiso se-85% bayawubamba lomkhuhlane. Kumele ngibonane labantu. Angisoze ngihlale ngicatshile ku-basement. Bayawubamba lomkhuhlane abantu abagqoka amamaski. Khangela ugovernor we-Virginia.
If you look at the governor of Virginia, he was known for a mask. If you look at Tom Tillis, a great guy, he always had a mask and they caught it.